abantu abafika phose inkulungwane bebethe gwaqa amphitheater kobulawayo abagoqela abalingisi abaculi iziphathamandla zikahulumende lezakhamizi ezijikelele zakobulawayo bezovalelisa iqhawe lezemidlalo namasiko ocontino loving mhlanga ustill loving mhlanga ozala ngegama lokuthi Stix ngumfowabo kamuyi ukhonti yena ke uthi balahlekelwe kwamagama njengemuli
isikhala sakhe buti isimfowethu isikhulu kakhulu kuzima vele ukuthi ngubani ongangena esihlangwini zakhe ngoba njengoba bengikhuluma laphana ukuthi waba i-first born indodana endala ku-family yethu la ku-clan yethu he was groomed ukuthi abe yilokhu ayikho khona imakhosi khathesi ikhangelelwe mhlawumbe ukuthi ibanjwe next generation
uhulumende wezimbabwe ukungenisa imuli yakumhlanga ngendleko zomngcwabo i-state assisted funeral umphathintambo womuzwa kobulawayo unkosikazi Judy Ncube uchaza ngesizathu uhulumende wakhe ephathisile
ngomsebenzi wenziwe ngukhonte kubone kufanele ukuthi ihulumende incedise ukuze umsebenzi kabhudibe buthakathaka kungasindi imuli yodwa ngoba akwenzileyo bekusenzelwa isizwe kakhulu ebantwini abatsha ngiyakwazi ukuyezaphuma lama-ideas amatsha abeza kwenza ama-youth esondela sikhala le muli yakomhlanga le muli yakongwabe lebulawayo lelizwe lonke jikelele
umnumzana Thomas Dube ucula leqembu le-Black Mfolozi uthi abaculi labalingisi hatshi abakobulawayo kuphela kodwa nasemhlabeni jikelele balahlekele kakhulu
ukuhamba kwekhonti mhlanga kuthiye inkalakata yegebhu ku-arts industry njengoba ngitho ngithi besilommeli ohamba esikhulumela kuhulumende osimelayo even the overseas kuma-donor agencies and everyone else ukuthi i-arts industry imele ime njani ishotani kumele ibe ngasiphi i-structure yikho lithola ukuthi wenza iMakhosi Theatre Productions lapha wahamba futhi wakwenza another cultural center elupane okutshengisa ukuthi vele into le isegazini lakhe so ke siyakhala sithi thina akube khona omunye oza kuba njengokhonti ongahluma abe njengokhonti ukuze linto iqhubeke phambili legacy yakhe ingapheli ngokuthwana kwakhe
amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye umculi weqembu leThandanani Women Ensemble ugogo Mathabalala
thineThandanani sisebenzela lo baba kakhulu 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 ngomnyaka sesengama 40 years kathi sesikuma 70 years kwani silokhu sicade silokhu esilayo ubaba esithatha sihamba sisihamba izindawo ngezindawo esihambisa konke eZambia ngama festival sihamba hayi ubaba bakithi hayi silahlekelwe silahlekelwe siyabonga lala ngokuthula baba sizobona
umqondisi weqembu elilodumo labakhidayo eleyasa uNkululeko Dube uchaze ukhonti njengomuntu oyeseleliza ukungena kuhlangano zonke zempilo okugoqela ezamasiko lezamalungelo oluntu
ukhonti ube yonke into esiyithandayo ngoba ube ngumuntu wabantu ukhonti bengena kupolitiki ukhonti bengena kwezimidlalo ukhonti bengena nje entweni zonke ezihlupha umphakathi wakithi njengabantu kakhulu abantu basemathebelelands silahlekelweke kakhulu silahlekelwe ngumkhokheli silahlekelwe ngubaba kodwa-ke ngithi mina ube isitsha esihle esidlele kizo yebo babathi bona isitsha esihle asidlele kodwa kukhonti sonke sidlile okuqakathekileyo ukuthi imfundo yethu le mfundiso asiyele yona sibone ukuthi siqhubekisela phambili
bebekhona abamabandla ezombusazwe kulinkonzo omunye wabo umongameli we-Republican Party eZimbabwe umnumzana Kwanele Hlabangana
silahlekele kakhulu thina njengesizwe seZimbabwe ukhonti ube ngubaba obethanda ilizwe lakhe leZimbabwe ethanda ukuthuthukisa kakhulu intsha kwezoku-actor kumbe ngathi ezomculo eze-arts silahlekelwe ngumuntu obethanda abantu ubengazicabangeli yena ubekhumbulela wonke umuntu konke abekwenza ubekhumbulelwe ukuncedisa omunye umuntu kungakho siyakhuthaza amanye ama-artist ukuthi alandele indlela ebithulwa ngukhonti
ukhonti obhubhesele eminyaka engamathuma esithupha lane 64 u-GM kakhe ongumlingiso lodumo uThembi Ngwabi abantwana abayisithupha 6 labazukulu abathile kuze bekwemzini wakhe elupane ngomgqibelo ngimela isitudio 7 ngobulawa igama lami u-Ezra Jesus Banda.